kwa Tesla nxa ngingekho khona ngale kodwa ama reports engiwatholayo wonke njengoba siyabrifana nje ngokusa kwamalanga ngokwenzakalayo kodwa ukhanya umsebenzi uhamba kuhle kakhulu nama reports esiwatholayo akuyakhanya ukuthi umsebenzi uyahamba lanxa nje kulokunye ukubambeka abathile emsebenzi eminingi kodwa abanye yenza umsebenzi omuhle kakhulu umsebenzi uyahamba sibili uyatshengisa ukuthi kuyakhombisa ukuhlisoka ukuthi i-consistency lena kayilahlekanga izabuyela njalo endaweni yayo
kodwa nxa sikhangela ukudilika komnotho ogaliboni yini ukuthi abantu bengalihlamukela besithi selehlulekile ukulungisisa umnotho mhlawumbe bavotele amanye amabandla
konoko ke ngicela uNkulunkulu asigcine siphila kuze kufike ke umhlaka 3 ubone ukuthi akukho ebantwini konoko impumela yakhona izakhombisa konoko kulokuthula gankasa kulokuthula akulamsindo wonke umuntu ukhululekile ukuthi akagankasele ngakho ke asilindeni sibone impendulo impumela ezaphuma izatshengisa njalo iyakhombisa ukuthi iZANU-PF iyenzani njalo abantu bayibamba njani
ngitsho lasemangwe kanye laseGlenview South ubona linqoba
kakhulu iphekiwe yavuka imbiza esokusele ukuthi siphakulule kuphela